isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30 kuNtulikazi 2019. Na igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amafutha akhwela ngesikhathi esiphelileyo. Sekulo kubana ukuthi amafutha akhwezwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho abahle akhwela. Kodwa kwaviki le akhwezwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 points from last week.
Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhuphule njalo intengo yepetulo ledizili.
Kusamele kucaciswe into zonakele kathi esu Grey Angels wamaphuma lapha ngomatch into sesiqedile angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala ngayiwithi draw umhlaba wonke jikelele ngawithi draw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile
ngakolunye uhlangothi uZulu ukhala ngokukhuphuka kwentengo yechukela lokunye okuchiyeneyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla lukhuphule njalo intengo yepetulo ledizili okwesibili amaviki elandelelana. Ugatsha lolu luthi ilita eyodwa yepetulo isikhwele yaya ku-$7.55 isuka ku-$7.47. Njalo idizili yona ikhuphuke isuka ku-$7.10 yaya ku-$7.22. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yechukela izolo. Abantu abaningi bayakhala ngokukhwela kwentengo yezinto mahlayana lokhu njalo bathi ukukhuphuka kwamafutha kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinye izinto ezitolo. Siqhume incwethi ecubungula ezenotho umnumzana Regishoko.
Amafutha akhwela ngeviki ephelileyo. Sekulo kubana ukuthi amafutha akhwezwe ngoba intengo yebhareli ikhwelile ngamasenti amalutshwane okwenze lakho abahle akhwela. Kodwa kwaviki le akhwezwe yi-exchange rate. Interbank rate imuvile nge-4 points from last week. So i-4 points yana isi-incorporate ku-price ye-fuel. Ikubona kusenzakala kukhweza. Lakho kwenzakala sikhangelele indaba njalo eyethukela. Ithukela lonke interbank rate yacalisayo saletha izimdola ekusisa i-multi-currency siyivala inyanga ephelileyo. Ithukela ibingareviewa i-price. Kuthi kubana belokhu besebenza nge-stock sakudala. Bareviewe i-price kathesi sebengena kurate eyikhona yikho kuzayenzakala. And kwenzakala kwalokho sikhangelele ukuthi kube kusenzakala okwesikhathi sesifike ukuthi ama-rate exchange rate aseconvergile. Yikho sakuba ne-stability in terms of pricing.
Nxa sikhangela lintengo ngedola leMelika singathi iyimalini?
Nxa sikhangela vele nge-exchange rate ekhona lama-prices esiwo leZimbabwe. Ifuel eZimbabwe ngempela ilokhu ngaphansi isiloko esithi i-85 cents khona vele ngompela kufuze siyikhangele lithi ifuel eZimbabwe ngoba ngesikhathi sekuyesidola besiyithenga ngedola elita. So lakathesi ilokhu isachibhile in terms of izimdola okubana ukuthi i-government ngokwayo ilokhu isafaka okuncane okuncediseni ukuletha ifuel ngoba ilokhu isachibhile. Lakho kwenza kudonsele ukubana kube nzima ngoba i-government ayilandlela ekwenza i-foreign currency ngaphandle kokuthathana le elethwa ngama-export. Okunye okungayenzakala ukuthi singabe sikhangelela ukuthi njengoba ubaba uMthuli kusasa azayenza khona i-supplementary budget njalo a-reviewe i-economic policy in terms of ukuthi sesifike ngaphi siya ngapha. bengikhangela ukuthi yikho labaza li full liberalizer akhiphe isubsidy ye government ku fuel kuhle kube ka one sesibe kwazi ukuthi fuel $10 or $11 a liter yikho khona sibe kwazi ukuthi yikho sizakuba nakho for the next 6 months 8 months kungaplaneka lula kunokuthi sibe sivuka msuku zonke sikhweza sama kuthedelele eduzane senza mbijana mbijana.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukuswelakala kwemali kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokuthiye uZulu weZimbabwe esebunzimeni obukhulu. Kubika uBathabile Masuku.
Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ichukela lisuka kumadola ayesitshiyagalombili lisiya phose kumadola angamachumi amabili $17.22 kuthi amafutha ezimota asuke ku $7.47 esiya ku $7.55 iphetulo. Ngalokho umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yinto engamukelekanga kweZimbabwe.
Ukudila kwezinto kulokhe kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ithukela impuphu lakho konke okuphilisa abantu. Yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu beZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto. Ngokuba nxa ingabe ngishwanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
Icash with these days ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esisebenza amabhizimusi, so uyakwanisa wena ukuthi into yangkhona ayebefuna ukuyenza or ibhizinis oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa icash, but abantu bosebayabuya ne-eco cash. And kuyakuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyasukuzima because ikheshi yangikhona yabuyithenga ngabo 40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi ucharge ama-customers i-40% yanaleyo or 35% vele bayabisala. So indaba ekheshi leyo yadishupha kakhulu, ungaze uhambe ebhenki you can spend the whole day ulanile, but after that bayakunika such a small amount of cash. So indaba ekheshi leyo yindaba esisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinesi.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni, isakhamuzi sakobulawayo, uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esosikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babengani balokudla ngudlawu nxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana kwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenga athenga. Okunye sikuthi uethenga ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenga ukuthi ufuna i-cash back ngenxa yokuthi le cash yangikhona ayitholakali. So kufuna kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela ngani bayatshontshe kanti bona bengatshontshi labo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenga ukuze uthole i-cash back, and lanxa uthenga izinto zangikhona into zangikhona zikhwele kuzathola ukuthi akuthenga into encane kodwa kufuna imali, ukuthetha imali eningi eqeda kuphela i-cash back encane osokusenza ukuthi kube ngani kulokuphithizela emashopu lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Ah, bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hayi akulanto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulayi kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ichukela nge-$17.50 sho $20 ichukela, hayi bakithi hayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna uhamba bedlile sebehamba belambile ngapha bathola mina umama akangiphekanga ngoba ngiyaphekani ah futhi sure ah sithole nzima bakithi sengathi bakithi akula into engalungiseka yini ayi athi nasikhathele kathi kasizweli la ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithole nzima okunganani asithole nzima sure hayi ayi imu mama wasekhatri parking ngapha la manzi la uvela ayahlupha sithole hayi bakithi.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni, bethi lokhu kuza kwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abalobi bezingwalo lamhlanje baveze ukukhathazeka ngokwehla kohlonzi lwengwalo ezilotshwa ngabalobi asebegijimisa imali lokudinda amabhuku abo bezimele agcine ephuma ephambanisekile. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi owenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazidindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi amanye agcina esethulwa elokunenge okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Phiri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo belezabo inkinga.
Uthi usiyabo publisher iwinto zawo obhala ngazo ziyinkinga, into zingavunyeli, into zesabekayo, nawe besabe ngoba bala mabhodi abo, nawe besabe ukuthi abantu bazakuthi kanti sokunjani. Uvijhi vele abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lweziyimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihlafihla kakuphuma.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo elamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa-ke okuthiwa yi-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundise ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe kwele Zambia usikhwica mfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesidonga lama Toka Leya abatholakala ke ngezansi yeZambia. Uthi ke kuqakathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhalwe phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho on documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep sibili. That's why i-study lei siyenza ukuthi sikwanise ukwenza deep i-literature ya culture ya technologies that they have ukuthi zibhalwe abantwana esikolweni babale aga develop interest ya culture yesto.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi, lolwazi lwendulo kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke kube kungwalo lolulwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelane labalobi abalolwazi ukuze lamabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunengi.
Kusamele kucaciswe, kucaciswe into zonakele. Kathesa ugrey angels wamaphuma lapha ngomatch, into sesiqedile. Angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala. Ngayiwithdraw umhlaba wonke jikelele. Ngawithdraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile. Ngawithdraw imali yahamba nengodwa kathesa sokulungiswa. Akuvele kusamele kucace. Ye, umuntu abuze kwindlela ibuzwa kwabaphambili.
Abalobi bathika kubuyelwe kundlela zakudala, abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku, lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe hatshi ukuzenzela wedwa, njalo abhadale abahleli njalo njalo labazokwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers. Ingcwetshi eziningi ebezikulo umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebele minyaka bekulumsebenzi bakhona, njalo banengi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Eita eita ola mthwaka komuhle, okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa nabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lapha kwele Melika. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu bakwele Hong Kong becothoza umthetho osahluzwa edale lephalamende okuthi obotshwa kulelo lizwe kumele ayethonisiswa kwele China kuqhubekela phambili. Kufe izibotshwa ezingamashumi amahlanu lasikhombisa ekuqhamukeni kodlakela ejele le-Altamira kwele Brazil izolo. Lolo dlakela lubikwa luqalwe ngesinye isibotshwa esilumathise umlilo esinye isitokisi ebesigcwele ezinye izibotshwa. Iningi lithi likhangelele ukuthi umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube alethe inhlelo ezimqoka ezizathuthukisa umnotho welizwe kusasa, lapho esethola umbiko wakhe wokusetshenziswa kwemali owe-Midterm Fiscal Policy Review Statement and Supplementary Budget. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa labo somabhizimusi abezombusazwe, ingcwethi esicubungula ezombusazwe kanye lezakhamizi ngalolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi impilo isilukhuni elizweni, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, amafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi usilela, njalo le misebenzi ingatholakali. Umnumzana Busisa Moyo, ongusomabhizimusi, uthi kuningi abakhangelele ukuthi kwethulwe ngumnumzana Ncube kusasa ngoba amabhizimusi awasasebenzi ngemfanelo.
Ye, ayisikhangeleleyo ukuthi uzasethulela sibili ukuthi bukhona uyangaphi. Njengabosomabhizimisi thina sikhangelale lokulungiswa kwezinto ezithengwayo nyanga ngenyanga ezifana namafutha lesepa. Kodwa esikubona ukuthi abantu abasela manje into esizilingisayo thina lapha sesihlala ezitolo lapha zingahambi zingathengwa ngenxa yokuthi abantu imiholo yabo iphansi kakhulu. So sikhangelele ukuthi uminister uprofessor Mthuli uzakuxakulula njani ukuthi abantu ikakhulu laba abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants ukuthi bangathola nje abachaphekele nje mbijana ukuthi sibone umkhonomisi uhamba abantu bethenga into ezilungiswayo. Kodwa siyazi ukuthi lapha ekuqaliseni komnyaka kade bekhangelele ukuthi indaba le eyomkambo lo aphandle esithi parallel market ungabalekiwe siyagatshana
wayezama ukuthi akubambe lo msebenzi sesisebenze sawufenda sawuqeda. Ngakho ke sesikhangele ukuthi ukuqheliswa komkhonomi sizakuhambisa njani, sizawuqhelisa njani umkhonomi lowo, ngoba siphansi kakhulu thina njengamakampani kade siyathola ukuthi engxenye sisebenza amalanga amabili ngevili. Asikho kusebenza okuhle khonokho kwenza ukuthi into zingaphumi kuhle njalo intengo yazo lokuthi imali esiyisebenzisayo ukuzilungisa lezi zinto iyesuke ibe phezulu. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi siziqhelisa njani. Ikwe siyabe sikukhangela thina ukuthi uzawuqhelisa na, kumbe siyabe siloku sizulazula siphansi sinje.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo, Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uthi kufanele inhlelo zikahulumende ziguqule impilo yabantu bona abathwele amagabha avuzayo.
Bengangena kwenye ishopu lapha ngathenga ichukela $10 into kade siyithenga ngama-dollar something. Ongenza ngibe lokho ngikhuluma njalo ukuthi imali yezisebenzi kayikhwelanga. Ngo-2016 bebevele bezikhwela ama-500, ngo-2017 bezikhwela ama-500, ngo-2018 lokhu njalo, ngo-2019. But osokukhona ukuthi izinto sezisuke zamultiplier mbe zakhwezwa nge-times 10. So iholo lezisebenzi seligugudekile. Kufana lokuthi uthathe into umuntu kade eyithenga nge-$10 kathesi ufana lokhu seyithenga nge-$100, kodwa iholo lakhe kaligugukanga. Isifiso zikaZulu ukuthi ngabe ukuthi uhulumende uba lo mlando wokuthi anqande ukukhwela kwentengo ukuze abantu benelise ukuthi babe lakho ukuthenga.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inhlelo zikahulumende zilakho ukusebenza zithuthukise umnotho welizwe.
Ngibona ngani ithemba siza izwa khonapho eliphakululela akuphetheyo yena uminisa, ngoba imisebenzi yonke le nguye obeyisebenza ikhanda usebenza ye ekhuluma lathi sigcwayisana, kodwa umuntu sibili obe ngumchayeli womsebenzi wonke lo obusenzwa kusukisela September unyaka odlulileyo nguye obe usebenza esixwayisa ukuthi lapha siyalapha siyalapha. Sesibona ukuthi hayi i-parallel bucket yayichaye kubo 15 kathesi siyehlile engxenye sikubo 10, so umsebenzi wakhe sewuqedile. Kathesi sesikhangela ukuthi ekusebenzeni, ekulimeni, ekugebheni imigodi lapho siqhelisa njani. Yikho sifuna ukuzwa kathesi ukuthi siyaqhelisa njani, ngoba impilo siyayithola khonapho ekuqheleni komkhonomi. Nxa kunciphile kunje akulanto enhle esiyibonayo. Sikhangelele ukuthi uzasikhombisela athi lapho sikuqhelisa kanje, siqhelisa kanje, sibone ukuthi ekupheleni komnyaka siyabe sesihamba lapho kukhanya khona.
Ibandla le-MDC lona lithi uhulumende sokufanele avume ukuthi wehlulekile, njalo ilizwe selifa ukuhlengwa kwesiphangephange nge-state of emergency ngokuswelakala kwamagetsi lamafutha okusebenzisa. Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi uhulumende kufanele aguqule indlela abusa ngayo ukwenzela ukuthi amazwe amthembe, etshale imali yawo elizweni ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe zizawulungisa umnotho welizwe, njalo sokulobufakazi balokhu. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga. Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abaseMelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship sebeqiba ke elolu hlelo. Kustudio zethu lamhlanje lapha sibele nhlanhla sethekelelwe ngabaningi babo, njalo omunye wabo nguThandekile Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo mamoyo.
Ngiyabonga, salibonani.
Ye, ungasichasisela ukuthi ubungaphi kahle kahle, ubukuyiphi inyuvesi, njalo beluhamba njani lolu hlelo?
Mina bengise Indiana University, State of Indiana. So siqale sise campus yabo ese Indianapolis. Bale campus encane nje khona ngale sahlala khona for amaviki amabili. Sase sisuka saya ku campus yabo enkulu ekuthiwa kuse Bloomington. So Indiana lapho besikhona kungani kusemakhaya. America siko edolobheni kangako.
Mhm. Siyazi kunengi zinengi sifunde belisifunda bekule isifundo ze business ze bizimusi. Kube lezinye zama NGO wena ubukulipi ihlandla njalo kuyini okumqoka ukufundile?
Mina bengikuhlandla elama NGO ngoba bakuthatha ukuthi into engizibhalayo zikhangelele ama human rights yikho ngangena khona so bengihlanganela laba abalama NGO.
Mhm. Okugodwa okumqoka ukufundileyo kuyi.
Engikufundileyo ukuthi amazwe wonke anje jikelele alenkinga ezifana nayo. So sibuya lapha thina sasicabanga ukuthi hayi sizofundiswa ngabantu beMelika ukuthi sisolve njani inhlupho zethu. Kodwa engikubonileyo ukuthi hayi labo balazo inhlupho zabo. So besincedisana nje ukuthi singabonisana njani. Sengifunda ukuthi ngambuyele ekhaya singakhangeleli ukuthi ukhona omunye ozasisiza. Ama solutions kumele aphume kithi sizilungisele indubo zethu.
Mhm. Abanye abangathanda ukungena kulelo hlelo abasekhaya abasakhulayo abafana lawe kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Engabaxwayisa ngakho ukuthi uhlelo lolukhangelele abantu abalento abayenzayo lapha abahlala khona ukunceda abanye abantu. Kungabe kungumuntu obhalayo obhala izinto ezihlupha abanye, kungabe kungumuntu ole program yakhe ayiqalisileyo ele problem ayisolvayo. So nxa umuntu esazi ukuthi kukhona kwenzayo kumbe angakwenza ukuthuthukisa indawo la ahlala khona enga apply lela uhlelo lolu. Nxa umuntu eapplya njalo adinga umuntu ongamsiza ngokuthi abhale njani iapplication yakhe ngoba iapplication yakhona inzima ifuna ukuncediswana.
Seligqiba lolu hlelo ubuyela nje ekhaya na sufika uvula i-NGO yakho inhlanganiso yakho ezimeleyo kumbuza qhubeka ubhala kuyini ozakwenza?
Hayi mina i-NGO ngizatshiyela abanye bekwenze. Mina okwami engikuthandayo yikubhala and indaba engibhala ngayo indaba yegugurawundi. So nxa ngibuyela ekhaya ngiyaqhubeka ngibhala ngayo sizama ukubonisana ukuthi into le yenzakala elizweni lethu singancedisana njani ukuthi ihlungulu ikhangelwe sikhulumisane ngayo sihambeni phambili.
Kungani lubalulekile kangaka kuwe udaba lwegugurawundi?
Lubalulekile ngoba mina ekhaya kusekezi emadobo so ngilabantu abaningi engibaziyo ababulawayo ngesikhathi segugurawundi. Mina ngangingakazalwa isenzakala igugurawundi kodwa ngilezi hlobo zami ezafayo, ngilabo gogobana abalabantwana abafayo ngaleso sikhathi. So yinto ehlukuluza abantu engiphila labo njalo ngifisa ukuthi nga kungenzakala abantu bethole ukuthula emoyeni yabo.
Ibhalagwe abantu abatshona besizwa ngayo, imbongi zikhuluma ngayo, abahlabeleli bekhuluma ngayo, abalobi bekhuluma ngayo, wena uyazi kahle ngoba uvela khona endaweni.
Ngiyazi kahle njalo ngilesihlobo esasisebhalagwe esaphumayo ngazibonela ngamamehlo ukuthi abantu abaphuma kuleyo ndawo baphambaniseka kangakanani.
Siyazi ubaba uMnangagwa umongameli welizwe uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba. Ubona kule nqubela phambili yini kuyakhanya ukuthi impela uhulumende uphezu kwalo?
Ngiyake ngikuzwe besithi baphezu kwakho lokho kodwa mina ngombono wami ngaba phezu kwakho okweqiniso. Ngaba cela abantu abahlutshwa yile ndaba yegugurawundi bebe yibo abahamba phambili ngokuthi bafuna ukuncedwa ngani. Angiboni kule ngqondo mina ukuthi umuntu onguye o-accusewayo ukuthi waphambanisa abantu aphinde abe nguye obeya phambili ngokuthi sikulungise kanjani engabuzanga bona labo aba-affected.
Mhm, mamobe kukuhle kube lawe kuhlelo. Siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla nxa uphenduka kanje eZimbabwe ekuliviki.
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle.
Siyabonga balaleli loke bekunguthandekile moyo kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwanele olibalelisayo. Ngontungamili Nkomo likhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk. lapho uMike Hobe azakhuluma khona labanye abakulolu hlelo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.